Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 11 kaMfumfu 2023 ngoTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Siyabona le yinto yomndeni esile minyaka neminyaka, izigidi zezigidi zeminyaka. Okubuhlungu ukuthi nje impilo zabantu eziningi sezilahlile lapha kumahlangothi wonke amabili, awe-Palestina lawe-Israel.
Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Nelson Chamisa, uthi ibandla lakhe seliphumele isinqumo sokuba amalunga alo edale lephalamende lakukhansili abe esebenza ame ukusebenza kancane. Kukanti inani labafileyo kwele Israel kulandela ukuhlasela kweHamas selisedlula inkulungwane lamakhulu amabili. EleZimbabwe elimanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku oluqakathekisa amalungelo amantombazana olwe-International Girl Child Day, lona olunanzwa mhlaka 11 Mfumfu minyaka yonke. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Nelson Chamisa, uthi ibandla lakhe seliphumele isinqumo sokuba amalunga alo edale lephalamende lakukhansili ame ukusebenza kancane ukuze kulungise udaba lokuxotshwa kwabanye babo kulelo dale lolokuqilwa kukhetho elizweni. Umlondolozi Ndlovu uzethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuza ngesikhathi idale lephalamende libike ukuba sokuxotshiswe amalunga awe-CCC alitshumilane lawe-Senate ayisishiyagalolunye 9 ngumnumzana Sengezo Chabangu ozithi ngunobhala jikelele walelo bandla. Ekhuluma ngemva komhlangano wesiphangiphangi owebandla leli owe-National Citizens Assembly, umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa uthe okwenzakalayo kuveza ukuba amalungelo kaZulu awokukhetha inkokheli ayifunayo kawavikelekanga. Wengeze wathi ngaleso sizathu ibandla lakhe selizaphuma ePhalamende lasekhansilini okwamaviki amabili kuze kulungiswe indaba ezihluphayo.
Sesizakuma okwesikhatshana kutsho ukuba akula esizakwenza ePhalamende ukuze kulungise konke esikufuna kulungiswe.
Uqhubeke wathi lokhu kungehlula ibandla lakhe lilakho ukuphuma edayela ePhalamende ngoba sekusobala ukuba eleZANU-PF kalifuni ukusebenza lele-CCC. Lanxa kule mbiko ethi umnumzana Chabangu usebenza lezinye iziphathamandla zebandla le-CCC, umnumzana Chamisa kavumelananga lakho lokhu esithi ibandla leZANU-PF yilo elilwisana lelakhe. Echasisa amazwi kamnumzana Chamisa, isikhulumeli sebandla leli umnumzana Promise Mkhwananzi uthi phezu kwamanyathelo okutshengisela ngokungayi edayela ePhalamende, i-CCC izakhweza izikhalazo zayo kwinhlanganiso yamazwe angezansi yezwekazi le-Afrika e-SADC.
Lo mongameli ukhulume ngendaba ye-national crisis wathi nakufuze abazimbabwenzi akhulumisane ikakhulu umongameli uPresident Nelson Chamisa nomnumzana uMnangagwa ngendaba ye-national crisis esikhangelane layo. Wakhuluma njalo kwesibili wathi khona sibanika 2 weeks zokuthi balungisise ama records ayo emthethweni awenziwayo. Ungehlula lokho siyabe sizaphuma eParliament siphume kuma local authorities indaba lezi zezilungisiso. Hey, ukhulumile uMongameli wathi kukhona ipartnership, akula muntu osebenza lo muntu wezana, njalo kula muntu osenior, kula muntu ojunior. Sonke siyafanana singamalunga e-CCC, simanye nesibambene. Laba abarecall abantu bethu asobama amalunga ebandla lethu asibaza silani labo.
Ingcitshi kwezombusazwe osebenza nenhlanganiso ye-Citizens Manifesto umnumzana Ashley Funye uthi okwenziwa yi-CCC kulungile njalo kuzakwenza ukuba iZANU-PF inanzelele ububi bokuxotsha amalunga aleli bandla nxa kuyiyo esebenzisa umnumzana Chabangu.
Strategy sokuthi bona ama members e-CCC disengage cakathekile at this hour ngoba siyabona ukuthi kulokhu kungcola kweParliament, iParliament yethu ingcolile, iZANU-PF is trying by all means ukungcolisa ilizwe. So ngakho kuqakathekile ukuthi kube le pause kutshengisele ukuthi this country can be rendered ungovernable, because it's important to make sure that they show the citizen power betshengise amandla asebantwini, ngoba ama-members a-electwayo a-electwa ngabantu, they represent the people. Abanyeke nje bexotshwe liphepho, ngathi wena o-electwa ngabantu bexotshwa liphepho.
Kodwa obona ngokuthula kwembiko kubandla leZANU-PF umnumzana Farai Marapira uthe okwenzakalayo akulani lebandla lakhe. Lokhu kutshengisa ukuba ngabantu abangathembekanga. Bekumele bekunanzele ukuba njengeZANU-PF asilamandla okuxotsha elinye ibandla ePhalamende. Ingcitshi kwezombusazwe esebenza nebandla le-People's Unity Party of Zimbabwe umnumzana Herbert Jamuka uthi kumele kube lokukhulumisana phakathi kwebandla leZANU-PF lele-CCC ukuze kuphele ukufuthelana osekukhona elizweni.
Yeah, i-government of national unity iyafunwa kakhulu nabantwana beZimbabwe ukuthi mayenzeke phakathi kwe-CCC neZANU-PF. But i-problem ineZANU-PF, iZANU-PF inebutshotshi kakhulu, especially kuma-position.
Emhlanganeni wabo owenkokheli ye-CCC bathi sebenanzelele ukuba kulobunzima obubhekane lwezulu eZimbabwe, ngakho-ke kuqakathekile ukuba kube lokukhulumisana umlotha lebandla leZANU-PF. Baphinde babonga uzulu weZimbabwe ngokuvota besithi amanye amalunga abo aqhubeka ehlukunyezwa esethiswa icala lokusekela i-CCC ngemva kokhetho loba nje solwedlule. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ni labantu abafileyo kwele Israel kulandela ukuhlasela kweHamas selisedlula inkulungwane lamakhulu amabili. Kwele Gaza inani labantu abafileyo kulandela ukuphindisela kweIsrael lona selisedlula inkulungwane. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations yona ithi abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili lengxenye 263,000 sebebalekele imizi yabo eGaza. Isikhulumeli sebutho le-Israel sithi balungiselela ukuhlasela ngendlela ezatshiya ibutho le-Hamas lingaselamandla okuthi lingenelisa ukuhlasela njalo izizalwane ze-Israel. Ophethe uhlangothi lwe-Melika olubona ngokudlelana namanye amazwe, umnumzana Anthony Blinken, ukhangelele ukuya e-Israel lombiko wokusekela leli lizwe. Ekuhlaziyeni lolu daba e-Studio 7 ixoxe lomnumzana Bekithemba Mhlanga oyingcwethi yezombusazwe. Umnumzana Mhlanga wayeyintatheli izindaba elodume eZimbabwe njalo usesebenzela eBhilitane.
Le inzima fethu uyabona, le yinto yomndeni esile minyaka neminyaka, izigidi zezigidi zeminyaka. Okubuhlungu ukuthi nje impilo zabantu eziningi sezilahlile lapha kumahlangothi wonke amabili, awe-Palestina lawe-Israel.
Impilo leyi kunsukwane ezizayo singakhayelela ukuthi kungaba lokuthi kube lokukhumisana umlotha na, kumbe ingaba yimpi engathatha isikhathi eside?
Angikhona ukuthi izaba yimpi engathatha isikhathi eside le, ngoba ungathi uyakhanyela izimpi eziningi ilizwe le-Israel esethe yalilwa lamanye amazwe khona ngale esihlengeni se-Middle East. Abanganga ukuthatha isikhathi eside, ngathi uyakhangele ka-1967 kubanga i-Golan Heights ayithathanga isikhathi eside, kubela I inkenye kwabango 77 uthi yakhangela le intafathada eka 2012 angithathe isikhathi sithi ngoba kumele sikunanze lapha ukuthi amabutho oyamazi wona ngokwayo lesihlenge lapha khona agonjolozele Israel akula indawo eziningi angaya khona kuthi lezi khale abalazo aziningi njalo abalawo amandla kube abangani abalamandla abangabasekela njengamangani abe-Israel abe-America yikho ngibona ingani hayi akusoze kuthatha isikhathi eside into nje engani izadonsa ukuthi njengoba sisiza kuthiwa kungani kule nkulungwane ngenkulungwane ezimbili zabantu ezama-Israelite ezithunjiwe yikho-ke okuza ingani zathi kuze kumisa impilo ngoba siyakwazi ukuthi empini esezidluleyo bekuthi nxa sokunjalo kuqalise nje ukukhuluma ukuthi abantu laba abathunjiweyo bengakhuluka njani yikho kunjalo okuzenza ubona ukuthi amabutho e-Israel athi hayi kumele ehambe enonyoba ngendaba ngoba ngagcina kubulawa izizalwane ze-Israel yikho okunye okuzanceda lapha ukuthi amazwe anjenge-Israel nabojordan bona bazabe besithi nxa bekhuluma la mabutho engamazi futhi i-America layo lapho nxa ikhuluma le-Israel izabe sithi ngokuthi hayi mayuyu madoda sokufiwa abantu abaningi lapho sokubhile into ezibhasikenisikhulule ngoba izimpi ezinje vele zona azijayelanga ukuthi ziphele esibili ngombhobho ziyabala into ezathiwa zaphela esibili ngombhobho ngoba abantu abanye abanjani ngali wasebenzani sebehluka
sibone imelika isima le-Israel ukubona njani lokho
lokho angikhulu ukuthi intoade kumele ukuthi ingathi iyamangalisa abantu ngoba ubudlelwano phakathi kwelizwe le-America le-Israel uvela khatshana kakhulu and angikhona ukuthi besingathi kathesi ukuthi kuqhamuke into enje kube kungani kuyaphambaniseka or futhi bengasenjani bengasazwana lawo abantu ababili i-America ne-Israel kodwa ngiyakwazi ngiyakhula ukuthi hhayi i-ANC ithangale kuyabe kulokona ukukhuluma ukuthi hayi siyayiza indaba yakho ndoda kodwa hayi kume kule mthetho phela lapha ekumele ihlonitshwe ngamazwe wonke omhlaba umthetho ngoba ngisho kusiyilwa kuba le mthetho ezimpini ukuthi kumele sibone ukuthi imithetho le iyalandelwa ngesiyakukhangela kathesi ukubulawa kwabantu abangasibomasosha ngapha e-Hamas kumbe ukubulawa kwabantu abangasibomasosha e-Israel akukho emthethweni wezimpi amazwe wonke omhlaba jikelele kumele njalo ngwala awulandele
isizwe abanye bekhuluma ngokuthi impi le ilakho ukwenza ukuthi kumemetheke impi kuma-Arab nations ukubona kuyinto engenzakala yini
ukuzonda kuza kuba khona kakhulu kodwa abantu abadala abazaba khona endlini abanjani abazathi hayi ukuthi into leyo ingamemethekiyo phambili asiyiboneni ukuthi singayilungisa siyiqede njani phakathi kwamazwe la amabili awe-Palestine le-Israel angikhula ukuthi bakhona abantu kathesi kumbe amazwe kathesi afuna ukubana amazwe abo ehugwe engene empini ngom asike ngikhangela ukuthi phela amazwe amaningi e-Arabhu akanda kuvela ekuthukutheleni okukhulu kukhulu okwaletha i-Arab iyenze spring kwalandela umonakalo owayenziwa yi-ISIS angikhulu ukuthi abantu abaningi bafuna imbale-appetite onjaliyana enye impi
lo ube ngumnumzana bekithemba mhlanga ingcwethi yezombusazwe eyasebenza njengentatheli ezindaba eledumo ezimbabwe njalo esesebenzela ebhilitane eleZimbabwe limanyane lamazwe omhlaba ekunanzeni usuku oluqhathekisa amalungelo amantombazana olwe-International Girl Child Day lona olunanzwa mhla ka-11 Mfumfu minyaka yonke. Lolu suku luza ngesikhathi lizwe libhekane lokuqonga kodubo lokukhulelwa kwamantombazana lokwendiswa kwawo esasemancinyane ngenxa yezizathu ezehlukeneyo ezigoqela ubuyanga. UMavis Gama usethulela lolu daba. Ngokugcweleyo
indikimba yalonyaka yokunanzwa kwe-International Girl Child Day igxile ekutheni kudingwe amanyathelo awokwehlisa inhlupho ezibhekane lamantombazana ukulwela amalungelo abesifazane kanye lokuqinisa imikhankaso yokulinganiswa kwamathuba ngobulili ingcwethi ecubungula ezombusazwe unkosazana Patience Spanda oyisiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute upha umbono wakhe ngokuqakatheka kwalolu suku.
Wonke umuntu, iloba owesifazana kumbe owesilisa, kumele belondoloze njalo beqakathekise amalungelo omntwana oyinkazana. Sesikhangela ikakhulu emasontweni lapho esibona khona ukuthi bayendiza abantwana bengakafiki izinga lokuthi eyenelise ukuzicabangela.
Umnumzana Victor Dube oyisakhamuzi seHarare uthi kuqakathekile ukuba amalungelo amantombazana alondolozwe ngoba kuyibo ikusasa yelizwe.
Nangakho yakhangeliswa ukuqiniswa imithetho emayelana labantwana abancane beyibambe ngokuhle imithetho leyo ingathi kungaba ngcono. Kodwa esikubona kwele Zimbabwe ukuthi imithetho ayiqinanga. Ingaqinanga kangalo sidinge njalo ukuthi indaba ingaqinanga sibona kuyikuthi labo abadala abasezikhundleni abalabo abalezikhundla yibo labo futhi abahlukuluza abantwana.
Umnumzana Dube ukhuthaza abazali ikakhulu obaba ukuba bengabandlululi abantwana abangamankazana beqakathekisa abangabafana.
Sibona imuli eziningi kazithi abantwana abangamankazana kabayekeli esikolo ngoba imali akula. Sikhangele njalo alabo abantwana ababe sithi singathi nxa sebekhulile bayahanjiswa emendweni bengafuni, baphongunikwa nje kumabandla wona lawo ezisonto. Banika abantwana abancane ukuthi balotshelwe ngabantu abadala. Njalo nxa kuhamba kwezemfundo abantwana labo benikwe ithuba labo lokuthi bathuthuke empilweni.
Umphathi Ntambo ogatsha lwabesifazane lentuthuko yamabhizimusi unkosikazi Monica Mthwangwa uthi uhulumende wakhe ukhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zamantombazana aqhubeka ehlukunyezwa.
The constitution itself is very good, very progressive.
Isisekelo sombuso sihle kakhulu. Kasikuvumeli ukwendiswa kwezingane, kodwa sibona ukwanda kwalobu bubi kusiya phambili.
Lolu lusuku olwabekwa eceleni ngabomanyano wamazwe omhlaba o-United Nations njalo olwalonyaka lunanzwa phansi kwendikimba ethi Invest in Girls' Rights, Our Leader, Our Well-Being. Ngimele Studio 7 ngise Harare. Ngingumevis Gama.
Amakansila akoBulawayo inengi kungawebandla le-CCC afike ezishabane namuhla ukuyaphatheka emhlanganweni ophathelane lomsebenzi wawo njalo athi alindele ukwaziswa libandla lawo elinqume namuhla ukuthi ame ukusebenza okwesikhatshana. Phambilini kwalolu hambo amakansila la aphatheke emhlanganweni wokucubungula uluhlu lokusetshenziswa kwemali ibhajethi yalonyaka ekhansili lapho obekuthe gwaqa umphakathi. Umnumzana Stephen Komo ongumgcini sihlalo we-Emakhandeni kugatsha lenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uchasisela uSithandekile Mhlanga weStudio 7 okuphume kulomhlangano lomthelela wokumiswa umsebenzi wamakhansila.
Akutshengisa ukuthi khona ibhajet ikhule kakhulu okudlula okomnyaka ophelileyo. Bethi bona kumnyaka odlulileyo ibikuthiwa 64 million. Kulo mnyaka izabe yi 64 million plus 8 ku-2024. So meaning ukuthi ithuthuke njengempijana okungajululi.
Kodwa lina elikukhangeleleyo njengezakhamizi kuyini ukuthi ikhansili kugijimise phambili?
Ziningi izinto okumele ukuthi ikhansili izilungise edorobheni lakithi. Akulani ukutholakelwa khangelwa imigwaqo elungiswa amasuwa lokhu enjalo ebhokoka everyday. Imigwaqo ama-potholes awagqitshwa, akulamgwaqo emitsha elungisiweyo kukhansili yakithi. Hence abantu bayabhadala ama-rates of course. Kodwa ke akutshengisa umehluko wokuthi lonyaka afune into entsha eyenziweyo. Bathi bafuna ukukhangela umgwaqo kulobhengu lastidi wonke ufile, bafuna ukuthi balungise, baphinde njalo bavuselele amaholu njengoba kunamaholu anjengabo number 1 obhayithi wholu bonke bona baya ezankidi yabemagadeni lama-stadium, especially i-stadium abakhulume ngaso kakhulu i-Bafana Stadium ukuthi bafuna ukuyifaka ile ku-international standard. Labovundu laphana amafleti lawana bafuna ukuwa abe sesimeni sokuthi amahlala abantu dojiwe amafleti onalana amadala engamahostel bakhuluma la ngamagwebe housing le-Chabalala housing.
Njengezakhamizi lithini ngalokhu ukuthi nxa kuvotelwe abantu kodwa lisababoni emsebenzini sebe-recalliwe kumbe sokuthiwe bephuma?
Hayi, lokhu lathi kuyasimangalisa kakhulu kutshengisa ingani kulobu kugango ukuthi izobenzakala emaphathini la. Umuntu urikholwa ngokungaphefomi kwakhe. Nxa umuntu engasebenzi ngokuqondileyo yikho lapha ongathwena ufisa ukumrikhola. Manje abantu labo bangene khathesi, bagcotshwe khathesi nje last week ukuqalisa ukuthi namhlaba ukuthi ngiyakhumbula ngenze umhlangano mina ku resident baba introduce ama councillors lo MP ekhona ngitshengisa abantu ukuthi sesiyaqala ke imisebenzi emitha siqashe ukuseta ama programs ukuthi kusetshenzwe kusetshenzelwayo. Now ngemva kweviki eyodwa sesizwa kuthiwa kulomuntu ofisa oserikhola lawo ma members sizosebenza njani, akusebenzeki ngaleyo ndlela. Nxa kuyukuthi khona laba abantu bakhumbula ukuthi abasangasele eParliament kunje kumachamber, therefore kutho ukuthi wonke umuntu ke ongumember of parliament longukhansela uvele ngalakala msebenzi wokubanasebenzi kutho ukuthi they are all condemned because kakunyeza ukuthi khona kuthwena na labantu abasuswe basuselweni i-reason ukuthi basuswe neyani. So kutho ukuthi ngenye indlela basusa konke abantu. Enye into ecelwe kakhulu emhlanganeni ngumeya ukuthi kulamabhawa, amabhawa siyakwazi ukuthi kulamabhawa ayevele enamabhawa okuhlala. Bayacela ukuthi khona nxa kulo muntu olendlela yokuthi angasebenzisa njani ipower leyana ukuthi yenelise ukuthi seve i-community, angabuya lekani bamnike i-chance yokuthi asebenzise leyo ndawo ukuthi incede i-community kumbe yenze imali le-council isebenze layo. So kuyacelwa ukuthi amabhawa onala akhanya sene-neglected achiywayo ngenxa yokuthi abantu abasanathijwala kiwo. So zi-open zibalindele abantu kumbe ufuna ukwenza i-preschool, kumbe ufuna ukwenza isikolo, kumbe ufuna ukwenza i-theatre, kumbe ufuna ukwenza i-cinema, whatever you want to develop in that previous year gardens, you can come forward ukuthi uncediswe i-city council ukuthi singawulekana sisebenze.
Lo ngumnumzana Stephen Komo, umgcini sihlalo weemakhandeni kugatsha lwenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga oweStudio 7 ekoBulawayo. Kusigaba sabajabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namuhla sixoxa lonkosazana Sikhululekile Bhoboza, isizalwane seZimbabwe esesihlala eWashington DC khonapha eMelika. Unkosazana Bhoboza yena wasungula isikolo eseBeacon Hill Primary School esisePlumtree esabeleni seMathabeleland South, ngasizweni exoxa loPrasedis Jeremiah oweStudio 7.
Hlelo lolu yisikolo iyaqala iyi-preschool, yona ikhesi sesisebenzisa ukuthi ibe yi-primary school, ikho lapho limi khona kathesi.
Qalisela ku-preschool kusiya ku-grade one kathesi?
Kathesi kuqalisa ku-ECD A kusiya kuma ngo-grade 5. Ukuze kume ngo-grade 5 ikuthi asifuni ukuthi abantwana bethu mase besiyabhala ama-exam bebese besiba phansi. So sifuna ukuthi siziqeqetshele abantwana bethu bethi mase besiyabhala imihloliso ka-grade 7 bephumele imiphumelo ehamba phambili. I-reason why siyenze njalo, sifuna ukuthi sithuthukise isigaba sethu sase-Plumtree. Sifananisa lokuthi izikolo lezi ezikatshana ezifana abantu bayathatha abantu babo bebahambisa kuma-secret heart ezikolo ezinye kuma-boarding school. So sifuna thina izakhamizi ze-country zifile comfortable ngokuhambisa abantu babo esikolweni esiseduze kodwa sibe sile mphumela ya zona lezi izikolo ezikatshana abantu abalangazelela abantu babo ukuthi bebe khona.
Lolu hlelo uluqalise uwedwa kumbe ulabanye oncedisana lawo?
Hayi, ngingedwa ehloleni lolu. Ngaqalisa ukuyakha ngingedwa, noma kunzima noma kunjani ngiyakha ngedwa. Ezimalini ngikhipha izimali yimi ngedwa, noma nginabantu ekhaya abancedisayo engiyabe ngibathuma bengincedisa, abaningi ngingababhadali. Abanye kuyizakhamizi, abanye nje bengincedisa khona lapho ema-ofisini lapha lalapha. Kodwa mina ezimalini yakha ngedwa.
Wena lapha e-America usebenza msebenzi bani?
Lapha e-America ngiyasebenza imisebenzi ehlukeneyo. Ngesikhathi ngisayakha bengisebenza ngenza i-nursing Then ngiyenza ngasebenza la se office ngiyenza i-leasing office. Then ngiyayenza testing sebenza umsebenzi wabantwana.
Ukwenelise ukuthi uthole leyo mali yokuthi uvule isikolo.
Yeah, asiyasetshenzwa. Emini nasebusuku uyawugijima usiyalelala uhambe utshintsha on the way. Ngoba kathesi utsho nje ade ngikhuluma nomfowethu izolo ngithi hey, aye America yasebenza uzuphela inyawo, mina angeke ngasebenza, ngisebenza imisebenzi emithathu.
Okwakufuqayo sibili ukuthi uze uqalise lesi sikolo usebenze imisebenzi emithathu. Kuyini sibili?
Isifiso sami esangifuqa kakhulu luthando nje olwabantwana. Abantwana ngivele ngikhule ngibathanda. Ngithanda nje ukuthi ngibahlanganise ngidlale labo, ngibabone beqayeka. So mina ngivele ngikhulele emzini omkhulu, ngizalwa esithenjini kobhoboza embako. So ngangithi abazali bonke uma behlangene mina yaqoka abantwana hambe lawo phandle, bembafundisa ukutheza inkuni, bafundisa ukukha amanzi, ngifundisa noma kuncane. Ngihlala ngihamba lakho ingadi emasimini, ngihamba labo. So ngaba luthande nje lokuba labantwana.
So uthe isikolo lesi sithwani njalo singaphi kwangkhona sitholakala nga?
Isikolo lesi sibizwa ngokuthi yiBeacon Hill Primary School. Siseplumtree endaweni okuthiwa iGasaf. Ma siseplumtree laphana sisemuva kwekhodi. So umgwaqo lwana uthi junction liyane ekhodi. Ma uyathena before ekhodi. Usiya ngale kule ntaba emuva ngale abanye bakubiza ukuthiwa amangcwabeni amakhiwa, yikho lapho esikhona kule ethareni endala.
Unkosazana Sikhululekile Bhoboza yisizalwane seZimbabwe esesihlala eMelika, wasungula isikolo seBeacon Hill Primary School ePlumtree. Live Talk kuhlelo Diaspora Forum. Namhlanje sixoxa labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Sisizwa imbono yabo ngomumo wokulwisana okuphakathi kweIsrael lebutho leHamas elakwele Palestine. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Nelson Chamisa, uthi ibandla lakhe seliphumele sinqumo esokuba amalunga alo edalele ePhalamende lakukhansili ame ukusebenza kancane. Inani labafileyo kwele Israel kulandela ukuhlasela kweHamas selisedlula inkulungwane lamakhulu amabili i-1200, kukanti inani labafileyo eHamas ngemva kokuba i-Israel isiphindisela selisedlula inkulungwane. EleZimbabwe limanyane lamazwe omhlaba ekunanzeni usuku oluqakathekisa amalungelo amantombazana olwe-International Girl Child Day, lona olunanzwa mhlaka 11 Mfumfu minyaka yonke. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo zethu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.